kwezindawo ye bazama ukuthi bephathise bencede abantu ngokuthi bepheke ndawonye, kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi. Kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili, even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla. Kulama-organization o-Oxfam labo bebezama ukuthi abantu bethole ukudla lapha nalapho USAID. Kungconywana, kodwa thina sifisa ukuthi uncedo lube lunene, into esiyifisayo.
Manje ngokubona kwakho luzaba luningi na uncedo, ikakhulu nxa sikhangela ukubana kuyaba kufuna ukuyakhiwa lezindlu?
Uncedo iqiniso yokuthi nxa sikhangela ukuthi konakele ngomumo ondlani, wonakele kakhulu. Ukuthi sizathola uncedo ukuthi wonke umuntu uzancedisa ukuthi eyakhe kumbe ukuthi ethenge ezinye izinto, akuzaba nzima. Kodwa thina siyathemba ukuthi ingxenye singancediswa. Kodwa kathesi nxa sikhangele idamage ekhona, kunzima. Ngoba sibili yona imigwaqo akula, amabridge adilikile. So ngiyabona ingathi maybe ukuthi singakhangela uhulumende, bengafuna ukuqala ngokuyakha izinto njengamabholobho lemigwaqo, bengakathi khangela ukuthi bencede abantu ukwakha izindlu. So uncedo lokuthi abantu beyakha izindlu amboni ukuthi singalithola. Amboni. Ingxenye kwamanye ama-organization besikhala sisithi ngabe bengasincedisa o-World Vision, besincede ukuthi abantu abangelakho, abaswelayo bengathola usizo lokuthi bekwanise ukuyakha. Into esiyikhalelayo thina.
Manje uncedo olubuyayo akula kubandlulula yini ikakhulu ngokuthi umuntu ngowebandla liphi?
Lapha ukubandlulula bengingakazwi ngakho. Kodwa ngike ngazwa ukuthi kwezinye indawo othi manimani, ngoba itisinge letimanimani singathi vele kundawonye. Angithi bebesitsho ukuthi kuke kwaba labanye abantu abake bazama ukuncitha abanye abantu ukudla, besithi lina lingabangapha lisapota ngapha. Kodwa uyazi nxa ulapha iqiniso yokuthi izinto zimbi, umumo mubi, abantu abaningi bebengakukhanyeli lokhu ukuthi lo uvela ngapi, lo you know usapota ngapi. Abantu besizama ukuthi sibambane sincedane ngoba kubi okula. Ukuvuka madoda ubona izidumbu zigeleza lamanzi, ayiso into esingathi ilula, into enzima kakhulu. So abantu besizama ukuthi sibambane sincedisane ngoba okulapha sonke siyakhala. Akulo ngambamba ukuthi mina akungichayanga, sonke kusithayile ngenye indlela. So ukuthi sibili ukuthi sibani ubandlulula, hayi belululutshwane. Abantu abaningi sizamile sibili ukuthi sibambane, singakhanyeli izinto eziningi.